soku isika disenda baku VOA Ndebele. Vuganja ni mtuwa zomunche sela mge la kumisakazo Westfield 7 na mta umvulo mtaka 13 kwenkwezi 2019. Ika malami ngukip stupe. Enda bendi zetu la mta anchi. Iba ndaleza nupio fliti umunza na nese nchamisa umele apume eskundeni sika munga meli webanda MTC.
Ukanda mungela ni yado USG. Kami zikongri. Anga vitamika ayamudu makubeze ya fiwa. Anga zikubali.
Kodwa ibandla le-MTC lithi kuyamangalisa ukuthi elezanupiyefu yaxozela ngokwethulwe ngumthethondaba okumayelana lobukhokheli bebandla leli.
Kuyafana lokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazi lwana kayisiye nkosikazi okusuzalwa nkosikazi lamakhelwana wakhe kangibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi ikosikazi lakhe akube ngubani.
Kunzima okunye okumangalisayo ukukhulisa abantwana kwele Melika. Sizalethulela umculo kaCharles Banda zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla leZanu-PF bathi kumele umnumzana Nelson Chamisa athiye isikhundla sikamongameli webandla leli njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba. Bathi abangeneli kulokhu okwenzakala kubandla le-MTC loba befuna ukubona uChamisa ngoba bafuna ukubona uChamisa elandela imithetho yelizwe. Umthethwandaba we-High Court usanda kwethula isinqumo esithi uChamisa kangenanga ngemfanelo esikhundleni sikamongameli webandla le-MTCT akhethwa khona ngumuyi uMorgan Tsvangirai. Umuyi walabo abathi uChamisa kumele aphume esikhundleni lezi kungakenziwa umhlangano omkhulu weCongress ngeviki ezayo ngumnumzana Joseph Chuma webandla elibusayo.
Ukungena kukababa uChamisa esiya phezulu asiyo nto eyaphuma ime kahle, yinto eyajijumezwayo. Angazi kumbe kwakuyikunqindezela umama uMakhuba owayenguye owayekuvice president owayekhethwe edale le-Congress yabo e-MDC yini, kumbe yikuthi zingelele yini, kumbe yikuthi yinto esifazana yini. Angazi but khonoko okwenzakalayo yenzakala ngaphandle kokomthetho webandla le-MDC. So yinto vele esingayithanda kuziwa ubana ukukhwela kwaba kuChamisa esiya phezulu yinto engakangenziwe emthethweni.
Siyabona ke kulabanye abantu abathi kukhanya ngazani ibandla leZanu-PF lilesandla konke lokhu okwethulwe umthethwandaba. Ungathini, ungatshela abantu uthini kona?
Into emangalisayo mina yikuthi kona abantu bathanda ukuthi kona nxa kule nto emele iphume endaweni njengemthethwandabeni ngale nxa kungeke kufeza yabo sebehlele kuguqula bekuze abantu asengepolitiki sebeanta yiZanu-PF. Kodwa mzukwana nxa imthethwandaba ufake isinqubo esandini yabo uzothithi hanta bona-ke bezulo kulo yelokhu naloku naloku that's being double standard owenzengabantu khonapho. Abantu kumele bevume ukuthi nxa uthe wadliwa edliwa peacefully and gracefully ukwamukele uyokhangela ubana uthomanise nga kunokuthi every time nxa kuphume impumela engahambelani lawe usuphikisana naye. Pho wena usufana nomuntu ofuna ungena kuresi ugijima ulula ngokufuna unumber one. Nxa waso number one uzizayo uvela kuhambanga kuhle sure uzaba ngumuntu onjani nxa usika njalo. Abantu abafunde ukuthi kona nxa impilo iphumile ngendlela engasile ebe ekhangelele ngayo bakuvume babe gracefully accept njengaloko engakwenzayo mina phela nabampompoma constituency ngemva kwakho konke lokhu engakwenzayo la. Kodwa ngathi ngisho ukuphuma ekhethweni bekhetha ijaha lakomoya echallenge angizange ngitshone ngisila ngokuthenjani ngavuma ngathi hhayi intando yabantu mina sengihlala phansi ngeleke uCharles akagivine nabi le button le lami abafuna ngiyisekele khona ngizamsekela noma engo-MDC nangezanupiyefu ayizoseli ngingabhala lakuwo-Twitter lakuwo-Facebook konke lakuyo ipersonal ezala ndoda nxa ubona sokunzima buya mina lami and a pool of knowledge that will make the number of every end of the day. Abantu bethu bahlale kuhle ekhona abantu bamukeli
ungaba xwayisa uthini abantu be-MTC ngakhona ukuke isinqumo esithethwe umthethwandaba kumele benzeni
nxa uthamisa epopular ezikleni yadini ngakayenze into efaneleyo athiye njengokutheka emthethwandaba babiza icongress njengokutheka emthethwandaba nalana uqaazozelwano niyabengu-s d kabiza icongress angavithamisa ayemuzi umakhuphe eseyafika abe sesiba-ke ilida yenziki epheleleyo engelabo ngundengundi njengaloko khona kathena isesimbe zobani kanti nxa uvele ukwazi ona uphophelelo usesabani khona ukuthi wenza into plani sithi kona rule of law landela phela umthetho umthetho uthi kona awukho lapho okhona ngendlela eqondileyo so kulungisa ulungisise ubuyele kuhle kuhle angahle abantu bami ukuthi hayi okay isendawo sikhulumile ngiyakuvumela kwana hayi asabenge ucongress njangazonzela ngathi ngu-s g zizi icongress ntoda bayenzi icongress afika azinda konakade anikabasoke into enhlekaleyo
umnumzana Joseph Chuma ngumsekeli webandla le-ZANU PF sixoxe laye ekobulawayo abalandeli bebandla le-MTC bathi kuyamangalisa kakhulu okukhulunywa ngabasekeli bebandla le-ZANU PF ake sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le-MTC ekhuluma ngodaba lolu
savela sakutsho kusukisela ekuqaliseni ukuthi izanu injongo yayo ngeyokuthi idilize amabandla wonke aphikisayo kusukisela ngo-1987 beze beginye izapho umbono wezanu ukuthi afuzange iphikiswe izanu iyakwazi ukuthi yona kayenzelanga lutho olumangalisayo abantu bezimbabwe nabantu bezimbabwe babefuna ukuthi bebuswe ngomunye umbuso otshiyeneyo so ngenxa yalokho-ke bazama ngazo zonke indlela ukuthi bedilize i-opposition engabi khona kwakhathesi abana enye i-opposition ngaphandle kwe-opposition ekhokhelelwa ngoba kuchamisa so bona-ke ngokubona kwabo ukuthi sibisikile bekwanise ukuthi bephile beyizanu bekuhulumende kuze kuyefika ku-2023 kufuze ukuthi bedestabilize i-opposition nxa bengasakwenzanga khonokho kusho ukuthi abantu bazasukuma bangasukuma abantu bethesiye esithudeni ubukhokheli bayabelawo okuvela ku-opposition yona leyo okuyikho okungafunwa yizanu
masikhangela-ke bona bakhanya ngazani bathi uchamisa kasuke ngoba kathesi sokusobala ukuthi kazangangene ngemfanelo esikhundleni lesakiso sona so khonoku-ke ukukhuluma kwabo khonokho kini kutsho nxa usukhangele sibili usujula sibili akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuthi lina ligcine lidinga umuntu abamfunayo
baqalisanga kathesi kwaqalisa ngabomathemadanda bakukhuluma bephuma nakuradio naku-TV bonke nabomswangwa bonke nabochiwenga besithi bona ngabe kuthiwa kuyangena uzibani uchamisa nguyophambanisa i-MTC anti yabona ukuthi khonokho gift kuyafana nokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazi lwana kayisiye nkosikazi okufuze abe ngunkosikazi kamakhelwana wami kangibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi ikosikazi lakhe kakube ngubani so-ke izanu laphana kusobala ukuthi bona bafuna ukuthi bethi thina kasikhiphe umuntu abangayisiko abamfakayo ngumuntu wafakwa yithi njalo njengangibe umuntu wafakwa yithi uyakhitshwa yithi hatshi ngezanu izanu kabayenze nje khonokho akuyikho abatshontshela khona ama-election batshontshe ama-election besithi bafuna ukuthi befake umbuso omutsha bafuna ukuvuselela umkhono bafuna ukuletha imisebenzi yikho esikukhangele ukuthi bekwenze ngitshiyane nathi ngoba thina sazifakela umkhokheli wethu nguye umkhokheli esihamba naye awungeke watshintshwa ngasemadali ukhuphe abamfunayo kumbe u-Douglas Monzora amfunayo hhayi mbonangani bangabathatha bebaphe izikhundla kuzani khona ngani
ye bona bathi phela linganza khona okokuthi liqhubeke langekhongorosi yena ebuyayo labo selephula umthetho bakhuluma phela la
hhayi umthetho bona bathi uyabe wephule thina kasiwazi ngoba anti yabona ukuthi ijaji nokubuyana ongayikhangelisisa kuhle eyakhanya ukuthi yabhalwa ngumuntu owaphuma lokhuphe oku-m d c t thina kasikho ku-m d c t thina sasuka kudala kwe-m d c t saba liwethu iparty ukhuphe waphuma laye wathi yobaleka libize ethi m d c t uyakwazi ama-election adlulile ethi nisimile saba i-m d c yalayena so ukuthi umuntu ehambe esithi yena uhambise ecourt umkhokheli we-m d c t hhayi asikwazi ukuthi abe sitsho bani ngoba wethu kazange kevelele ngumkhokheli we-m d c t ngu-m d c ngumkhokheli we-m d c alliance and kathesi siya kucongress icongress yethu yiyo yakhetha umkhokheli bethu asitshelwa ngamakhothi ukuthi senzenjani
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumlandeli webandla le-m d c elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa Sixoxela eseHarare. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi abaqondisi ababili bohlangothi lukahulumende olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Roads Authority sebetshiye umsebenzi ngenxa yobukhohlakali obusendaweni leyo. Ababili laba ngobebambe isikhundla somqondisi wezinara uNkosazana Madeline Mujokoro lobehlolisisa ukusetshenziswa kwezimali uMnumzana Shadrack Matengabadza. Zokubotshwe lezisebenzi zezinara ezifika bhose amajumi amabili okucatshangelwa ukuthi zantshontsha imali njalo zazifumbathiswa ngabantu ababedinga amacence ezimoda. Uhulumende uthi ukubotshwa kwabantu laba kuveza ukuthi kunenge okwenzakala ezinara lapho kulokubukhohlakali obumangalisayo khona. Kusanda kuvezwa ukuthi izinara ibihlawula abanye abaqondisi bayo imali eningi yokulungisa inwele lokuzilolonga ngemithina yakulezi nsuku ebizwa ngokuthi ngama-gym ngesilungu. Iphephandaba leThe Standard libika ukuthi uMnumzana Kembo Mohati lo-retired General Constantino Chiwenga abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa bahola inkulungwana ezilitshumi lane zamadola $14,000 ngenyanga. Libeka ukuthi lokhu kuvezwe emaphepheni asemthethwandaba afakwe unkosikazi Tambudzani Mohati osesehlukana loMnumzana Kembo Mohati. Unkosikazi Mohati ufuna ukuhlawulwa imali yesondlo uMnumzana Kembo Mohati efika inkulungwane ezilitshumi lantathu zamadola ngenyanga $13,000. Akwaziwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhola malini ngenyanga. Uhulumende uthi induna uFelix Nhlanhla Mangwe Njiweni ukhulume kubi lentethelezi zindaba ngokuthi amazwe entshonalanga kumele afakele inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho ukuze ibone ukuthi konke lokhu ekwenzayo kwele Zimbabwe akuqondanga. UMnumzana Nick Mangwana okuhlangothi lukahulumende olukhangelane lokwethulwa kwemibiko uthi izijeziso zenotho lezi ziphidliza ilizwe leZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisanda ukuthola izigidi phose ezingamajumi amathathu amadola $2.7 million ekuthengisweni kwendlovu kwele China nakwele Dubai. Indlovu iyathengiswa ngemali ephezulu yalethela ilizwe leZimbabwe inkulungwane ezedlula amajumi amane amadola $41,500. Kwamanje ke sokusikhathi senu phela siyakwazi ukuthi kumele lethe phela imlayezelo etshiyeneyo lisebenzisa iWhatsApp unomboro ethi 0120246530318. Ake sizwe ukuthi abanye benu batheni namhlanje.
Linjani, siyaphila. Hayi bakithi sesiphila nzima lapha eZimbabwe shuwa. Amafutha kambe nxa se-R85 lapha emakhaya ichukela siyi-R70. Siphile njani kanti kwenzakalani sibile elizweni lethu leZimbabwe? Yibe sakuvotela yini bakithi? Alike lisincede sibile uhulumende lokhona. And lapha emakhaya abantu benkosi sithwele nzima. Sinatha amanzi edamu ale dothi ale zibungu. Lokuthi kuyenzakalani asilazibhorani lapha ekhaya iplampu. Singabantu abadubekayo bakithi shuwa, asikwazi ukuthi siphephele ngaphi, siyenzeni kanti kuyenzakalani sibile emakhaya lapha. Siyabonga.
Ngingufidele Sincube ngisebhotswana wakwakhathesi, ngisebenzela eBotswana. So kade kulo umamazali, umamazali behlala estendini sethu eplazini okuthiwa kuseFox. I think kungaba yi-10 kilometers or so usuka khona, nxa usuka emganwini usiya khona eMadokoti Street. So incwadi le engiyithumezile ngikhula liyibonile enikezwe ngamapholisa kuthiwa fande kwa mhla ka-15 sibe sesisukile endaweni enale ukuthi indawo le sasiyithengile kulo waba kuthiwa ngudube owayesinika indawo le kukhanya ukuthi wayetshelwe likhiwa iplazi lelo. Sesilesikhathi sikulama-8 years to 9 years hlezi khonapho. so kuthiwa mhlaka 15 sike sesisukile sihleze okungekho emthethweni. Yikho ngithi bengicela ukuthi nxa sithi 7 senelisa asingesigethele ukuthi vele kuhamba njani ukuthi sikuzwisise kahle kwinto kwangkhona. Ngiyabonga.
Salibonani sizwe sikamthakazi, sizwe sikamzilikazi kamashobana okhulumayo nguPaul umfaka amaso kubhansi etsholotsholo embi yakhona inkomo zakhe ngiyazishiya ziphuza ziphushane emaklebhini kwaze phela umfula ngithi ugwabajabuya awubamba amazi bakithi. Okusenhliziyweni yami okungihlupha kakhulu indaba yebhoso, kwenzakalani kwakhalanyonini kwezikamashobana, kwenzakalani Mthwakazi, vuka Mthwakazi silungiseni lendaba sibone ukuthi singaphuma kanjani kuyona. Nanti phela iqembu lethu lidlalela emsileni welogu yeligi yasekhaya eZimbabwe. Ye, ikhathi inkinga ekuphi size sakithi? Nanku phela sisiba namahloni sizo zahlekisana ngathi iqembu elikhulu kangaka kambe shuwa. Abantwana bakababa iyo nje into emphathisa ngamahloni futhi enithelela inhliziyo yami bebuhlungu kakhulu izihlobo zikaThixo. Ye, hayi okunye ke hayi into zomhlaba wasiyazeka zidlule. Kodwa ke nanku phela isizwe sakithi bakithi sithona sisiyaphansi, kuqhubekani kanti kwenzakalani eqenjini lakithi ke elakamthwakazi iHighlanders iphosa ngenkani ithila moya.
Linjani? Mina ngingumoyo owesilobela. Uhlupho lwami olukhona ngikhala ngalabo abathi abantwana besikolo kumbe umntwana angatshayo. Thina ukukhula kwethu sakhula sitshaywa, yikho namhlanje siqondile, yikho namhlanje silezimvu ezimileyo. Singakhangela udubo lwabantwana soluyandile kathesi, singakhangela kobulawala kunsuku eziphelileyo kubotshwa abantwana abangu-130. Yindaba naleyo eyalethwa nguhulumente yokuthi kuthiwa umntwana angasatshaywa, umzali ungatshaya umntwana sofanele uyobotshiswa. Mbona ela kusasa labantwana mina liyabe lilahlekile. Bona abantu abatsho njalo, bona bakhula ngalesinesikhathi sabo bakhula betshaywa, befundiswa betshaywa, beqondiswa indlela. Namhlanje ngizwa kuthiwa umkhulu wakelokuzinto kuthiwa udiwa Mazinga, ngizwa isihluleka layo ukuthi aphi incazelo eqondileyo ethile engasetshenziswa ekulayeni wabantwana. Ngizwa igagaza, akula ngenye indlela engalayo abantwana ngaphandle kokuthi umntwana ayethuselwe atshaywe ngoswazi. Kufanele kusetshenziswe ukuswazi ezikolo. Mina owami umntwana sibili ngiyaliye ngiyami, ngayatshela umbalisi ukuthi owami umntwana akatshaywe ngoba thina yikho sakhuliswa ngakho, savela sakuthola kukhona. Lokhu kunye kuyimithetho sokusiza labantu ukuthi umuntu akucabangileyo esendlini yakhe ebuye efakele athi sokungumthetho okwelizwe lonke. Akamboni kuhamba ngoba bona banaba abantwana nxa bengafuni ukuthi ababa abantwana kabatshawe kabalokhu zikabalwe lapho kabavimbele ababa abantwana. Ngoba thina bethu abantwana sifuna beqonde njengathi kathesi abantwana kuhamba bedakwa benathi okudakwayo noba phambi kwabadala ababhemimba nje abasayisabi ngoba umzali kasenantsho amandla. Amandla asephombe ukuthathwa ngumthetho, sithathwa nje ngumuntu ocabangileyo ukuthi yena ufanele ayenze lokhu abe kuthathe kufake ebantwini. Sokuzisinda thina abadala okunye okuyimthetho sokufakwa, sisakuzisiza ukuthi ngokuyimthetho okuqondileyo ukuthi isizwe siyakhike kumbe sokukuyimthetho okuphombe ukuthi asazi. Ngoba isizwe sakusasa angiboni lapho esiya khona xa singahamba nemithetho enje. Umthetho kawuvele ube ngumthetho oqinileyo oyamukelwa ngumuntu wonke, ayikhonthi ube ngumthetho womuntu ozifakela wona ahla uqinisa ahlathi yikho sokufanele kwenziwe ngabantu. Amboni, and mboni umthetho lowo ungabuye ebantwini, singawala, asiwuvumi umthetho lowo njengalo. Ngiyabonga.
Ye, siyabonga kakhulu ke labo abafisa ukusithumezela imilayezelo yenu. Lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ilizwe leMelika leChina aqhubekela phambili elwisana ngokuthengiselana impahla. EleMelika lisanda kukhuphula intengo yempahla eyenziwa kweleChina. EleChina lithi lalo lizakhuphula intengo yempahla evela eMelika. Kube sokusithi ke ilizwe leSaudi Arabia lithi libulele amalwecaja afika phose ichumi esabelweni seKatif. Ilizwe leli lithi amalwecaja la abefuna ukuhlasela wele iSaudi Arabia. PS. Ngaso sikhangela ke kwezi ezihambelana lokwemelika. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sithabile Dube ohlala eGeorgia khonapha ke kwelemelika.
Ngivela eGwanda lapho engidabuka khona. Kodwa ngendele embelengwa.
Ye, akusitshela ukuthi ungaphi khonapho ke ma?
Mina ngiseGeorgia, eDouglasville, phansi Atlanta.
Kunjani khonapho?
Hayi, kulungile nje kuphela ukuthi sikhumbula khona ngasemva. Njalo izinto nxa uvele ngowenye indawo uyajwayela kodwa esingazijwayeli. Ngamafitshane ngathi kulungile.
Kodwa kunjani ukuhlala elizweni leli leMelika?
Akulula, kufanele uzimisele. Ma wabuya ungutishala, ungazi khangela ukuthi uzaba ngutishala lapha. Ma wabuya ngudokotela, ongazikhangela ukuthi uzaba ngudokotela. Uzangena phike ngumsebenzi ozawuthola.
Yes, siyabona ukuthi imisebenzi vele itshiyene kakhulu, njalo abantu bayazigqaja ngemisebenzi yabo. Kuziwa kuyini ukuthi kukhanya abantu bezigqaje nje ngomsebenzi loba nje abanye abantu beweyisa kwamanye amazwe?
Bayazigqaja ngemisebenzi yabo abantu. Abanye bayabe sebehambe baya phambili, baba ngonesi abakhulu, baba ngodokotela abakhulu, baba ngabatshayeli bezimoto ezinkulu. Abanjalo abazuze imisebenzi ephezulu, hayi bakhanya bayazigqaja, abanye abazigqaji. Kube lalabo labo abazuze imisebenzi enjengokuthi bagezise izindawo, okunjengokuthi ngingathi housekeeping, kumbe ngithi abancedisayo kwabagulayo. Abanye bazigqaji, abanye abazigqaji. Babonga ngoba bekwazi ukuthi lapho abavela khona kube kuzima.
Singathi ongani kuzima kakhulu ukuhlala kwelemelika kuyini?
Kusendaweni yokuthi ubhadale lapho ohlala khona. Akula kusasa, akula nini. Nxa sitshaya isikhathi bhadala. Njalo obunye ubuzima lapha emelika yimpilo. Nxa ungawelwa yikwehluleka, ukugula, ukuya esibhedlela, hayi kuyabiza. Kube sekusithi nxa ungela insurance kukudube kakhulu. Nanxa unayo insurance esikhathini ukuthi nxa ungelatshwa. Besibe khangela ukuthi kwelapha kwakho kubathathe isikhathi esinganani, kumbe imali enganani, imithi yakho inganani. Nxa ususiyathatha imithi, kumbe nxa usubhadala ukuhlala, insurance ibhadala okwayo, la usubhadala futhi uthi hayi bo, kanti insurance ingene ngaphi, kanti njalo iyakingenele kodwa-ke imali ibe phezulu. Lokhu sithi yi-copay.
Ye, akufani lamanye amazwe aseduzane anjengeCanada, kumbe lamanye aseduze khonapha?
Angithembi ukuthi kuyafana. ECanada bathi ezempilo hayi kuchiphile.
Unkosikazi Sithabile Dube udabuka kwele Zimbabwe, siqoxela eseGeorgia khonapha ke kwele Melika. Yebo manje uthi siboneke ukuthi abantu bathini khonapha ke kuFacebook. UPamela Khumalo uthi MDC Alliance baliqembu elimi lodwa kodwa basebenzisa impahla yeMDC. Sike sizwe ke Dr. Slobaba lapha ecingweni, sike sizwe ukuthi Slobani bababhekisa ipho kunjani.
Yebo kunjani,
ngiyaphila kakhulu, uvuka njani kodwa?
Hayi right.
Ye, namhla sikunika 1 minute sibili ukubona njani ofuna ukukhuluma ngakho khonapho. Andifuna ukukhuluma ngeposi.
Ya, abathenga ama-players lawo bantu.
Uhamba njani kodwa?
Abathenga ama-players, healthy by players. Badlala i-game bayazi i-game grind. Then, the only thing amele bayazi, healthy by players.
Yikho ngazani kuyahlupha, eh?
Ya, because uma ungabona umuntu ongaperforme right, I mean, umele umhambise ku-reserve side, then buy a good player. It's not because of the good players.
Yes, I was a colleague in Pinsipo. It's got Sako 1 minute, such child is spoken like a Kuluba.
Okay,
okay, Papa. It's Doctor Slomunya Uba by Lopez Kumani, voting student Loban. A good journey?
Yeah, good journey. It's a table, smoothies and Kuluba.
Yeah, I will post a lap of 1 minute exactly, Mamma Chan. One of the Jarogans are a lap of
hayi kuyase futhi sithuzi, kodwa mina bengisacela ukuthi bonke abantu abadala mhlawumbe nalaba ababedlalela ibhoso ngaba behlale phansi behlanganisa amakhanda. Uma kufuneka izimali kuzanye kudiwa izimali iqembu elikhulu kangaka ma kuzothola iyadlala eshatini kuzoba into enjani kodwa
kungalunga kodwa ye kubehathi
hayi kuzolunga nje kufuna nje ukuthi kuhlabe phansi kube nomcabango ojulileyo kakhulu ngayo ibhoso liqembu elikhulu kakhulu lelo vele kungawusha nesithuzi
selizweniempela
ma kuthiwa ibe
ye siyakuzwa kakhulu hayi sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa sesithathe duba ya okay babayi siyabonga kakhulu ke abantu abangenileyo khonapha ke emsakazweni wethu kwezomculo lamhlanje wothi sizwe ukuthi silobani sibona ngazani silo Charles Banda uCharles Banda sibili ngwesunduza nanguke uCharles Banda akele muzwe
empileni yami ngikhethe wena ensizweni yami kuzohlala uthandula empileni yami ngikhethe wena ensizweni yami kuzohlala uthandula thandula ko thandula ko thandula ko thandula ko thandula
igama lami nguCharles Banda ngisuka lapha emagwegwe ngazalelwa koBulawayo khona lapha ngo-1987 ibizo lami le-stage nguMahlaba ngalithathela kubabami the late Simon Banda the pioneer of Imbube the founder member of Sunduza Dance Theatre okuthiwa yiSunduza Boys Bidala so mina thethini esebhethele umsebenzi ngikhuka ilegacy yakhe kathi lami sengifunde okuningi ekusebenzeni kulokhu ngangayenzi into zokuhlabela ngikade ukwenza ngo-2013 after ukushona kukababa wami ikola tangakala kono kusebenza khona into zama-ali
ndiwe chikondichanga ndimakukonda ini ndifuna ukhalezanga ukhalepa mtima wanga chikondichanga ndimakukonda ini ndifuna ukhalezanga ukhalepa mtima wanga
empileni yami ngikhethe wena ensizweni yami kuzohlala uthandula empileni yami ngikhethe wena ensizweni yami kuzohlala uthandula thandula ko 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 thandula ko
mina kathesi ngi-artistic director kuSunduza Dance Theatre ngimese ngikhuba iSunduza last year sike saqhuba umsebenzi omkhulu kakhulu esiyikhethe sawuhambisa e-ground town e-Eastern Cape Tri-National Arts Festival sahambisa i-second production okuthiwa Voices from the Rock ekhuluma ngematopo kanye loBulawayo
ngaphandle kwakho sithandwa sami uwe nguwe 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 kuphela samkhipha jealousy balomona balomona samkhipha jealousy we my baby
empileni yami ngikhethe wena empileni yami kuzohlala uthandula empileni yami ngikhethe wena empileni yami kuzohlala uthandula thandula ko 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 thandula ko
kathethi sikhangelele ukuthi sihambise i-production okuthiwa The Adventures of Robert Moffat nayo it's a historical production adapter from umadari zikarobert moffat ku-National Archives of Zimbabwe so lo msebenzi sikhangelele ukuthi siweze next month mhlaka-26 June sabe sikhona le e-Cape Town National Arts Festival siphefoma leyo show
ye siyabonga kakhulu ke salethulela ihlandla lesibili kusasa singakehlukani wothi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje ibandla le-ZANU PF lithi uMnumzana Nelson Chamisa kumele aphume esikhundleni sikamongameli webandla le-MTC kodwa ibandla le-MTC lithi kuyamangalisa ukuthi i-ZANU PF idingani ebandleni leli siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje olivalelisayo uKip Stube.